Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Alami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivunga njani zulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 12 Mfufu 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ivandla le-CCC lipha usomlomo wedalela eParliamente amaviki amabili ukuthi aguqule isinqumo sokuxotsha amalunga edalela eParliamente andubana kungenwe ezitaladeni kutshengiselwe.
Nobizane ifuna ukufeza i-one party state, ifuna ukuba le two-thirds majority. Uma sebetshintsha i-constitution baphinde baphe ubaba uMnangagwa i-third term.
Ibandla le-MRP lithi selikhethe inkokheli entsha ezaphatha intambo kulindelwe ukwenziwa komhlangano we-Congress.
Imali ezadliwayo yizo ezenze ukungabimeki phakabele phezulu ukuthi no asezibe lo mongameli oyithetha oyisigebenga.
Kodwa uMnumzana Mqondisi Moyo yena uthi elokhu enguye umaqhuzu kubandla le-MRP.
Esicabanga ukuthi mhlawumbe kukhona iphathi asebeyivula esingeke sikwazi ukubamisa ukuthi bavule iphathi abayivulayo, mhlawumbe yiyo leyo phathi ebizwa kuthiwe yiniki. Kodwa-ke hayi, akunani le-MRP lokho. I-MRP isaqhubeka iyaphambili ne-leadership ekhona kathi njalo iyaqhubeka futhi isagama structures isiya phambili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla le-CCC eliphe usomlomo wedalela eParliamente amaviki amabili ukuthi aguqule isinqumo sokuxotsha amalunga edalela eParliamente andubana kungenwe ezitaladeni kutshengiselwe lithi lizazama ukukhulumisana lebandla le-ZANU-PF kuqala lidinge loncedo kunhlanganiso ezitshiyeneyo ezigoqela abo-SADC labo-AU. Leli bandla libe lomhlangano wenkokheli yengatsha zebandla ezithiwa yi-National Citizens Assembly eHarare izolo, lapho okuvunyelwane khona ukuthi amalunga edalela eParliamente lamakhansila wonke awebandla azakhalala umsebenzi. Ngesizwe umlayezo esiwuthunyelwe ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leli uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Isinqumo sokuqala bathe iZANU-PF kayivume ukuthi ukubusa sokwehlule, yikho ke akube lokuxoxisana esithi ngesikhiwa i-dialogue, abantu bakhumisana umlotha kwenzela ukuthi abantu basebenze, hayi ukuthi every week kulama election every week abantu bayachayana bayabulalana. Okwesibili bavumelene bathi into enziwe yiZANU-PF ukuxotsha amalunga eParliament ang-15 lamasenator ang-9 sithi ZANU-PF iyagolomba njalo kuya ngisilizwe lonke ngitsho le-SADC ukuthi abantu bavele ema-election mdlana besithi bayaqala umsebenzi wesizwe bona sebebhizi bebuxotsha abantu. Bathi kayisiyo Chabangu, uChabangu lufudu oluthathwe lwafakwa esiqongweni. Konke lokhu abafuni ukusola uChabangu ngokuChabangu ngumuntu ongaziwayo epolitiki, njalo lathi asimazi ukungcola konke okwenzakalayo kulezi nsuku ukuthi ama-members of parliament ethi axotshwe kwenziwa yiZANU isebenzisa ubaba uChabangu labanye abayingcusana, ngoba iZANU ifuna ukufeza i-one party state, ifuna ukuba le two-thirds majority. Uma sebetshintsha i-constitution baphinde baphe ubaba uMnangagwa i-third term ongekho emthethweni. Okwesithathu bathe bafuna uspeaker ubaba uMdenda e-reviewe ecubungulwe kutsha ukuthi into eyenzileyo incwala njalo kungalandelwanga i-due process. Yikho bamcebisile bathi kalungise lokhu nge-2 weeks engayekela sizathatha amanyathelo a-political le legal route ukwenzeka ukuthi sichaye ebantwini ngijole la ku SADC ngijola ku African Union ukuthi izano isingu sivukele ubhova bokutshontsha lokuhlukuleza abantu bathe bangayekela ukulungisa lokhu ukuthi ama MPs abo lama senator abuyele baza tshela ama abantu be CCC abafanala lama MPs lama councillors ukuthi bachiye imsebenzi le okuthiwa i disengagement kuze kulungiswe ngoba akuncedi ukuthi silungise i CCC after sebephuma ubaba uMonzora yiko sithi cha kungabe inkomo ingazala umuntu yiko ke bathi hayi kungehlula bathi bazalungisa ukubhikitsha lezinye esithiwa ngama-political action peaceful bawenze ngokuthula belandele i-constitution besenzela ukuthi abantu bazikhulule hayi ukukhanywa ngabantu ngabomo. Okokugcina okuqakathekileyo bathe izekhi ifanele ukuthi ihlikhutshwe ngoba yehlulekile ukumanage ama-election. ZEC must be disbanded forthwith. Lokwenza okungama-election nokungama-by-election okuthize vela kuncede uma i-conditions ingatshintshanga. Bathe bazacela ama-election aphindwe azasupervisor yi-SADC le-African Union i-ZEC ingasela msebenzi. Bese kucelwa United Nations layo is the observer. Ngoba akuphathisi ukuxoxa lezano sisithi kule Pollard iPollard ngekababa uMnangagwa osebenza esikhothamathe sakhe sifuna ukutshela uZulu Manqama ukuthi ubaba uSangiso Jabangu kayisuye oxothisa abantu eParliament izano esebenzise yena efuna ukwenza khona kuyani okwenziwa nguDouglas Monzora ukuthi ezisebenzele imali yesizwe uma lo bengafuni ukusebenza la le CCCC hatshi bathe bangachiya izikhundla zonke izano izisebenzele yodwa ngoba sokusobala ukuthi vele bafuna ukuhlinza indlovu bebodwa kungenziwa njani ukuthi umuntu bayamfungisa khonapho khonapho inkinga kaphinga komi sebemxotha.
Lawo ke ngamazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda. Lokhe sikudaba lunye inyathelo eselithethwe libandla le-Citizens Coalition for Change elokuthi amalunga alo akhalale umsebenzi edalele lephalamende le-Senate lakuma-council alamukelwe ngembono ehlukeneyo. Abanye besithi liqondile kodwa abanye besithi sokungaba yikho ukufa kwaleli bandla. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe ezimeleyo umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu owayengumgcini sihlalo webandla le-Alliance for People's Agenda eSouth Africa.
Njengoba nje ngesiNdebele angisoze ngisiqedise lesi sitsho kodwa kuthiwa khona ma uginya amaganu amakhulu kumele ukuthi ube kwazi ukuthi isithu esithize engasoze ngisiqambe ngegama sikhulu okwaneleyo ukuthi lawa maganu azaphuma ma ususiya ngaphandle. Phela ngumsebenzi kulaba bantu abasephalamende labasekumakhansili umsebenzi kungenzeka-ke ma bengakucabanganga kahle if ukuthamisa engakhulumanga kahle labantu bakhe ukuthi bahle bamvukele bayale ukuvumelana le nto ayenzileyo. Nithemba kayenzanga eyedwa kuyenze buza abanye ukuthi lizwa njani ukuthi lingabi lo msebenzi.
Sesikhangela lona inyathelo elithethwe ngumnumzana Chabangu. Ungathini ngalo lokuthi azithi yena nguye olamandla okwenza lokho?
Into kaJabangu iyahlekisa kodwa futhi iphindi yenza abantu bathi indoda lo uhlakaniphile ngoba ngiyabona even ma ukhangela ku-social media lapho abantu bangani bambuki into yakhe especially abangathandi kakhulu isisi labanye nje abangathatha ihlangothi iyahlekise ukuthi ngikhona nanga umuntu uyavuka nje usebiza abantu bengani uyadlala nango but sebe umdendo sekulalela khona okwakushona ungene ngenxeba lokulale indlela yokusebenza kwe-CCC okuthiwa yi-strategic ambiguity okuthi ngesindebele ma ungabe ukuchasisa ungathi ikwenza ingane asikhanyi kodwa siyazi into esiyenzayo senza ingane kuthiwa silahlekile kodwa siyazi thina into esiyenzayo njengoba kuthiwa kulama structure ngubani ozayala ukuthi yena ungu-secretary general njengoba bona bengalama structures ngubani ozayala maye buye esithi yena u-appointiwe yena leyo igroup e-appointa labo abaku-strategic ambiguity babo abaku-structureless part so yimfulu engene ngonxeba so le yinye yamaphutha e-CCC esibangenise enkingeni ngalesi sikhathi ma ukubheka kahle izoba nzima ukuthi bayiresolve iyagcinisa iqinile njengekamonzora iyagcinisa iqinile njengekathokozani khuphe izokwahlupha kusiya phambili
singabonako senzakalani ekugcineni ibandla leli lingaluthola yini usekelo oluludingayo kuzwekazi le-Afrika
okwakuqala ukuthi so also kungenzakala ukuthi sebele 2/3 majority bafaka imithetho eminye enzima kabi sebengayifaka le one party state sakudlala lama bese bengajika bebuyele bewine court angazi ukuthi court yabuyothini yabuyathi imithetho lana ingasafakwa or ibuyiselwe emuva I don't think that's how the law works okwesibili ikuthi impela ipressure leyo isebenze kube nzima igcine kuthe ngamadolo iZANPF bese ivuma ke ukuthi mhlambe kwenziwe election katsha okuyabe sokuyikuzibophela kwabo or kuthiwe khona kwenziwe iGNU and ngibona wami ukuthi bazomakwa ukuthi pressure izosebenza bangathi nabe vuma iGNU esithathu ikuthi isingaba isibusiso linto yenze kube nzima impela phakathi kweCCC lezano banenge abathi bona ende kugoqela lo professor Iboma Mandaza okwakhuluma ngabalanga adlulile ethi yena iCCC ayikhani njenge engayenza i-government and banenge abacabanga khonokho ukuthi abalakho ukukhula le experience yokwenza i-government so kungaba nje lithuba elihle lokuthi zisibaze nezezimbili kanye bese kuvuka okuthiwa ngesilungu yi-third way ezoyenza mpela umehluko eZimbabwe ngoba lezi ziyabe sezikhathele zozimbili yona isingene namandla yenza umehluko ku-politics yeZimbabwe abanenge bakhangelele khonokho ukuthi kuye kube le-third way kuye kube le-third voice ngoba kusukusela kudala after wakwezaphu kwangena i-CCC nenge iminyaka kuloku ngonoma nje kungathi wakwatshintshwa kwathiwa i-CCC yona yayivele i-MTC abaningi bayakwazi ukuthi kutshintshwa kwamagama but it's the same people
lo ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo owayengumgcini sihlalo webandla le-APA eSouth Africa obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseHarare. Ibandla le-MRP lithi selikhethe inkokheli ezaphatha intambo kulindelwe ukwenziwa kumhlangano we-Congress ngomnyaka ozayo. Amalunga aleli bandla ethulele intatheli zindaba kobulawayo amagama enkokheli okuthiwa ikhethwe ngeviki edluleyo ezaba isaphethe okwakathesi. Amalunga la athi azamelela ukukhululwa ejele kwamalunga ayithoba minwembili awebandlaleli abotshwa ahanjiswa ejele leChikurupi eHarare ukuze kwenziwe ukhetho lweCongress. Sixoxe lomunye wabakhethwe ukuba ngumgcini sihlalo webandla umnumzana Mudenda Chilumbo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Imali ezadliwa yizo ezenze ukungamimbi phakabele phezulu ukuthi no asezisile lo mongameli oyithetha oyisigebenga thina ezimntu waze-Republic Party sibhiliva ukuthi we have to be genuine ngakuyukuthi umuntu imali aphiwa yidla umoyo i-$500 elobufakazi even emaloyeni esilawo kutho ukuthi not fit to lead the people yet violated the inviolable charter of the people. By virtue of that, he has to be arrested to be in power. Ezakhethwa ngabantu ezisukume ezichayisela kuma co-chairpersons abazarana ama-affairs awebandla. ama koche pense zilawa aza sevenza lo secretary general unguyo ungu ketwe pepe lo deputy wake utakachwayo upele kona hapo ube lo treasurer general uulama office zangu tu ulo secretary for finance umele umobilize ama finances aisuye ozaba mimali we ubaba ube mbete kumati so usiba lo ma malaja ungu treasurer general ozaba mizimali ule kona hapo ozaba ungabuto mpofu ungu organizing secretary esegerwa umama umandebele uorganizing department so i committee yetu ihambe yafika kubo committee members uva kumoyo sesimfake iceleni ngamaqala wona lawa ukuthi we want kazange ihambe ku congress kazange yenze yonke into where he was mandated to execute ama duties act as the president yet violated the constitution from chapter 1 chapter 0. So,
kuthi ukuthi ngezinye indlela nxa selenza iCongress yena umoyo kasoze avunyelwe na ukuthi ancintise la ukuthi adinga kuba ngumongameli.
As a card carrying member, sithina nxa yena elobufakazi ukuthi kulabasekeli kambe iba igama lakhe siyalifuna kuCongress. It's open for everybody. So, nxa elabasekeli ukufuza ukuthi sikhankase sonke lathi sinje so ngendlela hayi kuyahephi ukuthi angizo lakhe kucongress abantu bayala bathi ubungilimbane ubugebengu ukuthi etshone se-South Africa enza ama-fundraising ethatha imali efake ezikhwameni abantu bathi hhayi kame ekuceleni kodwa into engifuna ukuthi ngibe clear kuyo ngeyokuthi we are fighting a corrugated system ye-ZANU-PF elama-dictators i-Africa yonke iyahlutshwa ngama-dictators ungahamba kwipolitiki zeMalawi abantu bake bavungama bangene estreet besithi hhayi uLazarus Chakwera angene ngoba iyi-opposition bengakwazi ukuthi bagrume elinye i-dictator asifuni komntu wakazi ukuthi sigrume elinye i-dictator elizasihlupha phambili ngoba isizwe lesi ngesabantu inkosi esimhloniphayo inkosi esiyihloniphayo ngibulelani Khumalo owendle enkulu laba ama-political parties abayabezama ukusebenzisa ibizo lemthwakazi imthwakazi bedinga imali hhayi abafanana lo mqondisi moto hhayi
lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo ongomunye wamalunga ebandla le-MRP othiwa sekhethwe kuba ngumgcini sihlalo webandla njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MRP umnumzana Velile Moyo yena othi umnumzana Mqondisi Moyo elokhe engumkhokheli njalo labo abathi sebemxotshile bayaziphuphela nje libalele.
Engakutsho mina ukuthi nje ngabantu ade bezenzela into yabo abayiplana bebodwa abayibiza bethi yiNIC kumbe abathi National Interim Committee. Lokho kuyinto esingenayo kuprovision yesisekelo sebandla MRP. Kungabantu nje kade bezenzela okwabo lawo ma-leaders akade bewa-announce azo ma-leaders e-MRP kodwa kungama-leaders abo esicabanga ukuthi mhlawumbe kukhona iphatha sebeyivula esingeke sikwazi ukubamisa ukuthi bavule iphatha abayivulayo mhlawumbe yiyo leyo phathi ebizwa kuthiwe yiNIC kodwa-ke hayi akunani le MRP lokho. MRP isaqhubeka iyaphambili nge-leadership ekhona kanti njalo iyaqhubeka futhi isagama structures isiyaphambili ihlangana labantu. Leyo leadership abakhuluma ngayo beyibiza bethi MRP kuyinto yabo nje abayifuma besezihlahleni ephumula ngale. Basuka lapho bagijima baya kumedia ba-announce bathi bona sebe-dissolve iNIC bengela mandate even from the lower structures. Nabo futhi labo bantu bengalayo imandate abayiphiwe whether i-constitution kumbe ngama-lower structures. So nje kungamandlwane nje abantu abasakhasa kupolitiki abangayazi into abayenzayo kuyikho nje begijima begcwala indawo yonke nje bezama ukuthi bazibonakalise. Kodwa-ke lokho-ke thina hhayi asikwazi ungangena ngitsho lasemagruphini ethu awezepolitiki kuWhatsApp ayikho yonke le nto. Ungahamba kuma-structures ethu wonke kusukela kuma-provinces uzefika kuma-districts ayikho yonke le nto nje into yabantu nje abambalwa njengoba ngishilo ukuthi kwakungabantu ababengafikile 20 ababengu-15 ababehlangene ezihlahleni behlela into yabo basebegijima kwaku-social media kumbe lapha ebulendini bazozama ukuthi ke bayenze lokhu befisa ukuthi bekwenze izinto nje ezibekwa ngale ngaphandle ke laba balwisana lomzabalazo wethu.
Manje njengebandla lizathatha nyathelo bani?
Babugande, kukhona ke isinyathelo esizasithatha njengebandla silandela iziqondiso ezikhona kusekelo ke sokuqhutshwa kwezinto ebandleni le-MRP. Kusukela mhla ka-16 wenyanga edlule bakhona abathathu esasi babhaleleke incwadi esabanika-ke ukuthi-ke bathathe izinqumo zabo beme egcekeni ukuthi yini abayimele ma bekhethe ukuba ngabahlubuki sikwazi ukuthi-ke sisebenzisana labo njengabantu abangabahlubuki okuzasincedisa kakhulu ukuthi sithathe izinqumo. Okusho khona ukuthi-ke kuwona la malanga esasibabekele wona angu-21 engathi mhlawumbe aye aphela mhlaka-9 okusho khona ukuthi-ke hhayi sebephelelisile bagcwalisa-ke inkomitsho nenkezo yabo yezenzo zabo ezobuhlubuki osekusenza ukuthi-ke kube lula-ke natho ukuthi sithathe-ke inyathelo namhlanje-ke umanje ngoba bekupress lapha bekhuluma ukuthi ba-announce i-leadership yabo okusho khona ukuthi sebeye bagcwalisela-ke lokho-ke kade bevele befisa ukuthi bakwenze okuyikho besikukhangelele ukuthi bakwenze-ke bese siyathatha-ke izinqumo zethu njengebandla okusho ukuthi-ke bengama-members abanye bakhona abaphatheka kuyona le into bazanqunywa nje ebandleni basuswe ngoba nje vele sesishilo ukuthi-ke abantu abazenzela into yabo yokuhlubuka. So okusho khona ukuthi-ke hhayi izinqumo ziyathathwa-ke njalo ziyabalandela kungekho kudala okusho khona ukuthi-ke esikufisayo ukuthi ibandla lilungiswe liye phambili sisuse labo abalwisana-ke lo mbutho wethu le-revolution yethu.
Lo-ke ngumnumzana Velile Moyo isikhulumeli sebandla le-MRP. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembo elezimlive.com lilodaba lokuthi umprofita othiwa ngu-Apostle Ruramai Nabata ubotshiwe izolo eHarare ngemva kokuthatha isidumbu emotsha esithi ufuna ukuvusa umufi. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi usetshele amalunga ebandla le-CCC ukuthi engekela ukuya edale ngemva kokuhlala kwalo okuyisithupha bazaxotshwa bonke. Okwamanje sendedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Siyakuzwa wena babothiwa nguchabango, wena siyakuzwa wena babothiwa nguchabango. Wazi wakhohlakala umdala, ungathi abantu sebesebenze kangaka bethi bafunga ushintshizwe. Uqhamuke wena uthi wena uthi wena uqothisa ama-MPs kuze nemasenator namakhansela. Wehlulwe yini wena ukuthi khona wena njengoba uzibiza njengememba ye-CC uye kubona iziphathimandla ze-CC uye khulumisana labo ukuthi lana kwenzeka amaphutha 1 2 3 4 5 usuka kodwa wena usuke wena uqoshisa amalungelo kuze ne-CC ama-MPs abesenate wazi wakhohlakala umdala. Hhayi kodwa khona ubonge nje ukuthi hhayi awusezimbabwe kweli kamnangako ukuleli nje lesemzansi nje bekuyashaywa kwawena manxa begeje wena beshaya kwazona iy'ngane zakho mhlawumbe umndeni wakho wonke lo ukhohlakela umdala wazi wakhohlakala ke umdala.
Hawu salibonani salibonani ku-Studio 7 ngiyabulisa bonke abalaleli nabasakazi bonke. Ngibuya ngikhuthaza abantu bakethu ukuthi nganithwa sibambaneni ukuthi sikwanise ukuthuthukisa ilizwe. Abantu abafuna ukudiliza iphathi abafana labochabangwe laba bekungamelanga ukuthi balandelwe abantu abanjalo. Kuyatshengisa ukuthi uyakhanya ukuthi uthengiwe. Siyacela ukuthi abantu abanjalo bevele bebakhiphe lasebandleni bebakhiphe lasephathini. Umuntu onjalo lengozi and kuyajabulisa ma umongameli uchamisa esithi abantu bonke bame umsebenzi bengayi emsebenzini kuze kulungiswe. Hayi lapho wenza right, simtshayela ihlombe lapho.
E-Studio 7 injani lonke? Hayi thina siyaphila. Laba ngikhuluma ngendaba kaSengezo. USengezo ngumuntu wezano nosethengwe izano. Uyafana nalabo isikhulumeli sikaMozola la wathengwa izano, uyabona. So ngabantu abangelancedo abahamba besethi forward back forward back. Ngacotsho lo muntu laphume ngasingena enhlanganisweni engaphambanisa abantu. Last time ukhale futhi ngama MP abesekhichiwe kwaba ngochamiso se wrong asebuyeli right. Usekhala futhi ufunani lo muntu asichiye mani tavi lasifunda kuzwa ngaye. Nasilandela uchamisa kula kunyusa khamba ngakho.
Studio 7 Studio 7 yalibingelela bonke basakazi kanye nabalaleli ngithanda ukuncoma lokho okwenziwe TCCC ukuthi vele imise bonke abaholi abase parliament ekubeni izifamona lezi zezan PF izidlova lezi siziqalile ukuphazamisa abantu abakhethwe ngomphakathi ngendlela yokuthi zifuna ukugcimeka izikhwaga zabo lapha endaweni lezi okukhethwe khona abantu be-TCCC ingathi kungenzeka la isadakhe ngikhona ma ingenele ingenele kusakhanya khitshwe kuzokhitshwe la umnangagwe bemgwebe udilikajele ukubulala abantu ngegugu rawundi umnangagwe isifiso sami bemfisa ukuthi njengayo iyaphuma lezan PF bevele bemgwebe i-life sentence yafe kubeka wakhe.
Studio 7 Studio 7 njani kati why usengezochabango lo efuna ukusijayela kubi lo nakasimlaleli vele thina sithi phambili nge-TCCC thina vele silalela uchamisa uthi sengezochabango lo vele kasikulaleli thi sengezochabango ngazi uyenzeni imizamo yakho kanti wena vele unxaka ukuthi nge-TCCC why wena ungcolisa ibizo le-TCCC abezani uPF akwazi ukuthi bona kathesa ama-elections azangabe free and fair kodwa bona bazidefenda labo ngoba ngathi ngabe party yakho bazidefenda bethi aye free and fair ama-elections and ngoba angabona bengabezani batho njalo so wena nxa ukuthi nge-TCCC why ufuna ungcolisa ibizo le-TCCC kanti vele kuyazikhanyela vele ukuthi wena awuso we-TCCC uzama ukungcolisa kuphela manje thina kasikulaleli thina abalandeli be-TCCC asikulaleli vele kathi why ufuna ukusithwalisa nzima apha emathebeleleni lawo ngwangapha emathebeleleni singcolisa ibizo lakho Thabangu kathesi wena vele kasikulaleli asikubuki Thabangu asikubuki and asikulandeli vele asikulandeli imizamo yakho naleyo izamayo wena leyo yekela ukuhluphana le-TCCC yekela ukudiliza ibandla le-TCCC wena zenzele okwakho nomfazi wakho labantu abakho khona ngapho uhambe umbeyelima ekhaya isikhathi sokulima lesi yekela ukuhluphana lezi nto lezi zina sile stress zethu kathesi ngapho sifuna ukungezelela futhi yekelana lebandla le-TCCC wena hamba nxa ufuna ukujoin izani uhambe izani kuzani yakho kuphela kula muntu okuncengayo asikuncengi suka lapho suka sibili suka anti usilalele suka lapho thula uvale umlomo wakho thula uvale umlomo wakho
Studio 7 Studio 7 linjani ngufela iqinisa lo okhulumayo eyi waza wawenza umsebenzi ongcolile uSengezo Chabango nalokhu aliphugeng bafakazelana nje ngokungcola ngezandla zabo ezingcolile ngale imali engcolile esebeyithethe kuzano bayenza engathi bona baklini kanti bangcole laba bantu bangcole kakhulu bebona ukuthi abantwana bezimbabwe bahleli emazweni abantwana bezimbabwe bahleli ngaphandle kwamazwe kodwa benikeze izano amandla angaka ukuthi izano ngoba bona bagijimisa imali bagijimisa amapocket aba apho eyiphugeni wena phugeni nalo Sengezo Chabango ningcolile nina bantu ningcolile izandla zenu zingcolile kodwa isikhathi senu siyofika lokho elikwenza kwamanje angithi kusalilungela kukhona isikhathi esizofika khona imibuzo hlalani niyazi ukuthi imibuzo enisazoyiphendula iminingi wena khaliphani phugeni nawe Sengezo Chabango nabanye elinabo abacashe ngemva kwenu hlalani nazi ukuthi imibuzo iseminingi ezakini kwamanje isikhathi sisalivumela ukuthi nihluphekise abantwana baseZimbabwe linikeze izano ipower mpela ngendaba zokuthi nina kukhona elikuhlosile noma nani ufuna ukungena ezikhundleni anisazingenanga lezo zikhundla noma nani ufuna ukwenzani lokho enalikufuna anisakutholanga izibona kungcono ukuthi libhidlize i-CCC okuyiyo efuna ukukhulula abantwana baseZimbabwe kodwa nina nibhizi niphosela amatshe niphosela ukungcola mangabe kuwukuthi kubonakala i-way forward leyo way forward ebonakalayo nina niyayivala lingcolile linabadala ningcolile ningcolile impilweni heyi asazi ukuthi yophelelapha
siyabingelela Studio 7 ngiyadanisa kakhulu ukubona amampunge akaSengezo Chabango ehlangene labo Jacob Mdenda bewenza esithi aphumelela bengazi ukuthi badumaza badanisa iZimbabwe yonke jikelele basehlisa lesithunzi njalo basikwatisa uChamisa mina ngibona ngani engasathembi izinkantolo engasathembi iParliamente yabo Mdenda ngoba konke lokhu ozekhi kuyinto yezana uPF ethunywa nguMnangagwa bareporta ku kumnanga kwa wonke kuizani wonke uchamisa ngasebenzise isupport yakhe amaZimbabwe ukuthi amaZimbabwe wonke njengoba emsupporta kangaka ezama ukonsulta amaZimbabwe emnika icebo lesisombululo ngoba engabe sithu zabe hamba ngomthetho wezani lo ngoba umthetho weZimbabwe sekusungwezani uchamisa ngasebenzise amandla alawo lesupport yabantu besitshela ngumuntu owaxotshwa iDPC uyini nalo sengezo chaba ngasebe nguye asebemlalela ukuthi ubhale incwadi so uchamisa ngasebenzise isupport yakhe layo akhulula amaZimbabwe nemaketaneni ezani PF sabo
lawo ke abengamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele nge WhatsApp esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje igama lami ngu Chris Gande hasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.